lingali tshona njani izulukandaba mthokazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edale leParliament engowecele leMDCT. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle. Ya, ungasitshela ukuthi umumo uminjani? Sike sezwa ekupheleni komnyaka odluleyo abeGrain Millers besithi bona kungani impuphu isisilela ikakhulu esigabeni seMathebelele ndokubalisa yona iBulawayo. Kunjani kodwa nxa sikhuluma kathi?
Indlala ukuba khona elizweni ikhona. Lokho kuyisiqiniso, indlala ikhona, abantu abaningi abasebenzi abalanisebenzi lawo kuthiwa ngama-breadwinners abaningi bavuke imisebenzi isiphelile. Lalabo esingathika ku-diaspora labo ikhangele kakhulu i-South Africa nayokuba lapha nerandi liyabe lingathengi. So kokhona kuza ukuthi kube nodivo kakhulu ezindlini lapha lokuthelakala kokusha. Khangela futhi uhulumende ofona le esintayo nxa esithi ukathi nxa esiyagaba kumbe isaba isempumbu
khona ukudla kuyatholakala lula yini kakhulu sikhangela impuphu okwakuthiwa isiza silela
okwakhathethi ngaba khona laphana nalapha
manje pho nxa sikhangela umnyaka wona osusiyaphela lo ubona ungani kuyaba kunjani?
Kunzima ngoba lezizi belikhalela mazili lisitsho ukuthi izilimo zabantu eziningi seziyonakele. Sesikhuleka nje ukuthi at least kube la manzi ukuthi abantu banathe elizweni ngoba izili lakhona seliphuzile futhi zabe ngezikhathi lezinto besesikhuluma ngezilimo ngezikhathi ezivele sesho ukuthi umumbu sikhona but singakhangela umnyaka lo there's nothing like that kuthisile zabantu zayitsha izifuyo emakhaya ngani ezinye zile zaphatha kakhulu isiqhengeni emathebeleleni ezinye indawo vele completely out vele yi-drought eyenzakalayo kuzaba ne-drought eningi kumenza njelele kulimenza ahlabone kathethi ukuthiayeni uza kwenza njani nabantu ngoba ngumlando kahulumende lei.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi so esingasavumi. Ungavalelisa abalaleni?
Ngiyabonga kakhulu balaleli abakahle.
Hhayi, lathi sibongile, ubelela ngelihle. Lo ke ngunkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo Central edale leParliament ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.